Sinana masiba
wenzi wemandla
la baba mkulu babelobola
namhlanje sixoxa lo mnumzana Jeffrey Golide Chuma khona ngale ke kodimila etholojo kunjani ke Golide
hayi ngiyaphila nababathwe njani lani Mthembu
hayi siyaphila kakhulu kunjani etholojo khona ngapha
hayi etholojo uright ukuthi sibona ngamakhaza kulezi insuku
ye ake sikhulume ngezamasiko lamhlanje kambe basalandela abantu amasiko esintu yini anjengokuthi nxa amajaha sekhulile kumele akhulume nabo malume into ezinjalo usakhona konke lokhu yini
akusekho konke lokhu vele sokwathabalala ngathi yadinga nje amaqhoka ukuthi vele imbangela kungabe kuyikuyini
wena ubona ngazani kuyini Golide
ngibonani nje khonoko nje inguquko nje sukanje ibe khona nje emhlabeni abantwana vele babasanaki lokuthi bedinga ukuthi bekuze kokunye nje ebantwini abadala yiye kuqaleni ngoba kathi sewumntwana ngathi uthi uyakhuluma laye ukutshela izinto zakudala lezo
kodwa ke pho bagotshwa njani nxa kunje kukhanya zani kuyahlupha phela lokho
ye kunjalo sibili babagcibe kodwa siyazama ngamandla wonke ukuthi abantwana sibasondeze eduzane okunye kubabonalayo ngibona le nto zabo lezo siyayidakamizwa ngoba yibo kwenza vele bengasondelani vele nabomalume nabo anti kuyafanana nje abangamafana konke labangamankazana babathu
wena usakhula Golide lalitshelwani ngabadala kumbe omalume obabakazi into ezinjalo lalitshelwani sibili okwakusakha umuntu abe ngumuntu
ikakhulu mina ekukhuleni kwami ngikhule lukhulu khona phana kujimila ngoba sadlanxa kumbe sesifile sivele enkomeni vele sasingangeni ekhitshini sasala khona ngale endaweni kakhulu khona ngale ngaphandle nje kweguma kwasasala khona nokudla kwasasivela khonapho manje abantwana bakasisi vele sobe lomehluko abantu abantwana abakhula nje ngelinye isiko vele nje lingaqedakalini
ukhulu khula ngale lihlezi phandle wayekutshelani
ukhulu wayemfundisa nje konke nje lokuthi manje ufuna uba yindoda kumele ukuthi uyenze njani ngoba ukhulu wamthola vele lokhu zimbodlela kwakhe nje okunathwayo lathi sinathisa ma kumele ukuthi sinathe kodwa noma ngizizaona sinathelani kodwa xa ngibona kathi izimbona niko kwakusiqinisa ngento eziningi ezingavele ukuthi uyazele zazizibuza kuye vele ukhulu
akutshela abantu ngokuqakatheka kwamasiko sibili ukuthi kumele pho kuvuselelwe njani konke khona kungani sokubhilile
amasiko sibili aqhakathekile sibili bantu bakithi ngoba yikubona lakathi zezulu lingasani ngendlela okunye futhi kusuka vele kube yinkinga into engibaluleke kakhulu ngalezi ukuthiwa izangoma thizezo zikhide emini ezakathi zikhide ebusuku uthola lo muntu lanaye siyavuswa uthole ukuthi uyendiswe ehlobo kathina ingungu vele zazilima ngesikhathi sentwasa laphana ngenxa sokulanda izulu wasuzwe vele ingungu ekhalayo vele endaweni kodwa kathesa uthola nje zikhala nje ingungu vele abantu vele bekhizekhakala yibe mbona vele sokusilethela imikhokha vele eminingi vele empilweni
ye lapha-ke besixoxa namhlanje lo mnumzana Jeffrey Chuma ngugolide kola ngale-ke kojimila sibonge kakhulu Golide ungathinelwa kusasaza
angibonge nami
Salulandela.